Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 19 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele lechikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imikhuhlane kuleli jele.
Inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliphatheke edabeni lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls.
Soke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe ukwesaba.
Uhlelo lwezokulima lamhlanje siseTsholotsho.
Amalungiselelo okulima esigabeni seTsholotsho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu. Ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegajompo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele lechikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imikhuhlane efana lebronchitis, ihepatitis B kanye leTB kuleli jele. UChingono obotshwe mhlaka 3 kulinyanga esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho kudaba ake alubotshelwa njalo ngontulikazi olokutshotshozela uDlakela. Izolo umthethwandaba we-High Court wahlule isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokwalelwa ngumthethwandaba kamanje. Elinye lamagqwetha akhe umnumzana Doug Coltart uveze izolo enkundleni yokuxhumana e-Twitter ukuthi isitokisi uChingono ahlala kuso siminyene kakhulu. Lesi stokisi silezibotshwa ezingamachumi amane lasithupha 46 kodwa sona sakhelwa abantu abalichumi lasithupha 16 kuphela. Ngokunjalo uColtart uthi uChingono ulakho kuhlaselwa imikhuhlane le kalula. Umahluli weHigh Court uzakwethula isinqumo sakhe kusasa kusicelo sikaChingono esokuthi akhululwe. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu beZimbabwe kufuze beqale bezwisise into eyodwa ukubana kusukela silokhu sathatha uzibuse inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores. Ongakhangela ngama-80s obaba uMoyi uDabengwa noMoyi babuMasuku bavalelwa ngohulumende emajele. Even inkantolo itheka abalacala. So kuleli umuntu uyavalelwa as long as engekho politically correct. So mbona ngazathi kulutshwane esingakukhangelela okungenzakala kuChingono ngoba uphikisana lalabo abaphethe amandla. Ungakhumbula ubaba waphuma ekhuluma lowo ophethe ukuthi we control the police, we control the army, we control everything if we say this. So lamakhoti ba controller. So ubaba lo uChingono ubekhuluma kakhulu ngendlela abeva ngayo lendlela abephula ngayo ilungelo loluntu. So mbona ngazathi because of that bazasebenzisa inkantolo ukuthi bemjezise. Akusiyontentsha into amaZimbabwe nokuthi beyazi ukuthi inkantolo zethu ziyasetshenziswa kakhulu yilabo abaphethe amandla ombuso.
Inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation ithi uhulumende uyawuhlonipha umthetho lokho esingathi rule of law. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala kuChingono singathi kuyavela yini lokho, kuyahambelana na?
Ngibona ngazathi kukabili, it's either omo Ibrahim kukhona sebebabribe ngakho phela abantu bezimali bahlezi bedinga imali or bale picture engayisiyo ngelizwe okudingakala ukuthi abantu bebachasisele ukuthi hayi akulikabi lento eyatshintshayo instead sokuwesi ngoba kathesi ungayikhangela. ukukhangela imithetho esisetshenziswa izolo lwanobaba obehlukuluza abantu kodwa bengabumbi imithetho efanana lalesibo esibunjwa opatriotism act lapha amaZimbabwe segayidwa libandla ngoba kuna umuntu ongekho patriotic to the country but sokuze sibe ipatriotism yethu snapling measured ngeloyalty yethu ibandla elihlukumeza ilungelo loluntu so mbona ngazathi kulutshwane it's either abala information kumbeni kukhona ababa-bribe ngakho ngokwezemvelo ngabantu abalemali bahlupha ukuzwisisa kwabo
uChingono uzabuyela enkantolo kusasa lapho azakuzwa ukuthi uyakhululwa yini ngebail kumbe uyaqhubeka evalelwe ubona izala nkomoni
kuyakuya ngokuthi bona abaphetha amandla ezepolitiki bathe bacabanga ukuthi kwenziweni but okulosizi as long as amazwe angaphandle elokhu ebatshayela izandla hhayi bangakwanisa ukuthi bemvalele lokuthi efele phakathi kabalandaba ngoba baningi esibabonile kodwa bephikisana nombuso lo abafele emajelo leni mojongwe omasuku so kakusiyonto entsha amaZimbabwe ngifuze kuzwisiza ukuthi abantu laba abaphethe amandla they can do anything
umnumzana mbuso ofuzwayo ulwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zejele leChikurubi kodwa sithole imbiko ethi lasejele leKami kobulawayo lakho sokuqhamuke imikhuhlane khona kungela mithi yokwelapha izigulane Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Ababili laba badutshulwa emavinkilini eChisuma uMogeni Jujas Banda walimala wayafela esibhedlela kuthi uDumisani Dudu Mpofu wahle wabhubha khonapho khonapho lanxa amasotsha amabili ayenza lesi sihluku abotshwa umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abala qiniso lokuthi umthetho uzabajezisa ngemfanelo nxa bengalulandelanga lolu daba baphutsha lalo lapho oluphelela khona
sinanzelela ukuthi abantu bakithi bayethuselwa kakhulu nguhulumende weZimbabwe esebenzisa umbutho labeZimbabwe Republic Police kumbe ngithi esebenzisa wonke ama-uniformed forces esingathi yi-Joint Operations Command uzananzelela ukuthi khona ngale kwelechisuma undoda nalowo ongumnikazi wamabhizimusi nguye obekhoza i-havoc ebadaleni phakathi komphakathi esebenza lamapholisa kunye lamasotsha ukuthi bayethusele izakhamizi bayethusele abantu ikakhulu laba bantu abangangena esitolo sakhe okwabangela ukuthi ukuze kubulawe amadoda lawa ngu-2 ebulawa ngamasotsha ngokunjalo uzananzelela ukuthi izakhamizi bese zihlala zitshetshobele ngoba amasotsha lawa ayekhempe esikolo phakathi komphakathi okuyinto esithi nxa thina siyikhangele sithi kuyikuganga amasotsha avele adingani phakathi komphakathi elizweni okuthiwa alilampi njalo okuyilizwe okuthiwa lilokuthula sithi thina-ke sifuna-ke ukuthi umankwiro lo omkhulu wamapholisa eVictoria Falls sesicabanga ukuthi laye abotshwe njalo akhutshwe umsebenzi ukuba yisiphathamandla sefolos ngoba kulokuganga okuningi lokuhlukunyezwa kwabantu ngaphansi kwakhe enguye okhangele lolu daba soke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe okwesaba
njengoba bobabili labo ababulala abantu ababili labo besestokisini esizwa kuthiwa babotshwa lina lithini ngalokhu njengoba bebotshiwe lifuna kwenziweni
siyazi ukuthi laba basestokisini okwamanje njalo icala labo alikathethwa isifiso sethu ukuthi laba bantu bagwetshelwe ukufela entolongweni ngoba bangabantu ababangela ukufa kwabantu abangelacala sizakhumbula ukuthi bathe beqamba amanga laba bantu bathi bona laba ababulalayo babezama ukubalwisa bebathathela izikhali kanti okwakuliqiniswa ukuthi ngabantu ababesetshenziswa ngumnikazi wamabhizimusi khona ngale Chisuma bakwenza nje betrigger happy bedubula nje abantu mahlayana baze bababulala ngoba siyazi ukuthi bayazi ukuthi uhulumende wabo weZimbabwe uvele ungumuntu ophila ngegazi labantu kanti njalo babe khangelela ukuthi kabaye kujeziswa ngokunjalo sithi thina siyi-MRP laba bantu kabajeziswe inkundla ingachitha isikhathi ngoba icala bolisegcekeni babulala kanti siyazi ukuthi ngakwelinye icele futhi inkundla zakithi zicompromise singathola ukuthi i-judgment yabo ingaba ngenye engacina ingasazwisiseki kodwa sithi thina siyimthwakazi Republic Party sincesana labadala sizakhangela lolu daba sibone ukuthi ngempela i-justice iyaprevaila izidlova lezi zifele entolongweni ngoba kulandlela ezingaphiwa isigwebo esingaphansi kokuthi sifele entolongweni ngoba inhloso yabo yayivele ingokubulala okuyinto abayenzayo sinanzelela ukuthi bona abantu ababulawayo bangabantu futhi mhlawumbe esingathi emulini zabo bengama-breadwinner kusitsho ukuthi izimuli zabo sezisele zizintandane kungela abantu abazikhanyeleyo
umnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owemaswingo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamachumi amathathu lasithupha 36 batholakala beligcikwane le-coronavirus abangamachumi amabili lane ngabakobulawayo kuthi abahlanu ngabemathebheleland south emathebheleland north babili ababanjwe leli gcikwane lo yedwa owesigaba se-midlands le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-herald lithi amapholisa ekhomishini ecubungula inkohlakalo izac atshone ebuzisisa umsekeli kamphathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro phezu kodaba lokuthi wayezama ukuthi ugatsha lwakhe luthengele ilizwe imithi luthengiselwa inkampani alesabelo kuyo umsakazo we-Al Jazeera uthi umprofita uShepherd Bushiri ubotshiwe izolo eMalawi lapho abalekela khona evela kwele South Africa athoniswa khona icala lokungethembeki okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
sanibonani basakazi be-Studio 7 ngikhuluma loNcube endaweni yase-Plumtree mina okwami kusenhliziyweni yami basakazi ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America sengathi la mazwe ase-Africa wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe kumele uphume ungayaleli embusweni lokhu kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Africa ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume ngiyabonga
msakazi wami ngiyabingelela mina ngihloniphana inkomo ngilapha e-Johannesburg okusenhliziyweni yami njengakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha
kuyikushisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwabulawayo ngoba abantu bakithi bayasokolela manje kuyikho lokho kusenhlizweni yami Msakazi ngiyayibonga
yes salibonani lenjani basakazi be studio 7 hayi ngiyabonga nami ukumphendulela engenze khona njengamanje mina igama lami ngumoyo Stanley ngise lowagwelo esikombingo hayi siyajabula ngomsebenzi eliwuqhubezayo basakazi lonke silifisela inhlanhla ngibonga kakhulu indlela okuba njengayo ukhetho ezweni lase-America lapho masilandelela ke sithola sokuthi hayi ukhetho lokuba njengezinga eliphezulu kakhulu ongangokuthi ngabe nathi njengamazimbabweni singafunda one or two things iqiniso lihle ngitshayela ubaba uJoe Biden ihlombe ngendlela azithobe ngayo ngifisela njalo abantu base-America inhlahla ukuthi ngabe umlimo ubengangenela bebe lempilo engcono kungafani naye kithi lapha eZimbabwe ngiyabonga basakazi ngiyabonga kakhulu
njani yebo basakazi bathi hayi mina ngisho ukuthi America kube lo president omuntu akahlale phansi lo ekhomba njengamlibalini
ngithanda ukubengelela amaZimbabweni wonke namazwana nje wonke bonke nje abalaleli be-Studio 7 igama lami ngu-Washington Ncube mbuya eCholocho koSkente mina owami umbono ngithi ugamende kayivule amabhoda ngoba umkhuhlane lo okhona umkhuhlane okhona njalo ngicabanga ukuthi awusomkhuhlane ongadlula manje umkhuhlane esisezaphila nayo esikhathi eside yikho kayivula amabhoda njalo lathi singabantu asilalele umlayezo esiwuphiwa ugovernment masiyagada izimoto sizame ukuthi sifakeni amamaski nala okule mhlangano yabantu abaningi azame ukuthi sifake namamaski ngoba mina kwelamsayidi ukuvalwa kwamabhoda angikuboni kuyisolution but isolution ukuthi abantu befundiseke abantu bangafundiseka yikho la embona khona ukuthi mhlawumbe singawuvikela lo mkhuhlane kodwa ukuthi kuvala amabhoda angiboni ukuthi kulungisiza ukuthi singawuvikela lo mkhuhlane ngoba lokho ngibona ukuvalwa kwamabhoda kungaba i-cost enkulu futhi kakhulu ngoba i-catch yokakhulu eZimbabwe ngibona ngathi si phila ngemali zakwamanye amazwe so uma kuvalwe amabhoda amboni ukuthi kona abantu beZimbabwe impilo kusukusiba nzima kibo ukuthi bephile njalo le movement yethu thina kakhulu sibhese ezintweni ezithengwa kwamanye amazwe like South Africa and Botswana so ngowami umbono bengicabanga ukuthi ma amabhoda evuliwe impilo yabantu ingaqhubeka ihamba kahle kodwa kube le mfundiso njalo abantu belalele leyo mfundiso ngiyabonga
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Lamuhla iziphathamandla zokhetho esigabeni seGeorgia zikhangelelwe ukwethula umbiko ophathelane lokubalwa kakutsha kwamavoti kulesi sigaba. Umongameli Donald Trump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden kulesi sigaba ngamavoti amalutshwana kakhulu. Lesi sigaba ngesinye sezinye ezimbalwa ezahanjiswa emthethwandaba ngumongameli Trump yena othi waqilibezelwa kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Nxa ukhangela ukuphendula kukamongameli Trump esithi yena uyowinileyo lokhuyana ikufa kwendoda eyala ukudliwa ebikhangelele ukuthi izawina ujayele nje ukuthi ubevele evusa ngenkani ezinye izinto ezenza ngenkani manje lapha into yokhetho phela into esegcekeni inamba kazimvumeli, kazivumelani lalokhu akhuluma layo. Inombolo kazikuvumi, inombolo zithuluzile. Usazama-zama nje njengoba sibona ukuthi lasemakhoti bayamxotsha. Indaba zakhe kaziyiphambili. Mhla sokumele ukuthi aphume embusweni nje uzaphuma. Lokhu yikuzama, ikuzama ngesilungu ukuthi bayakuthiwa kuthiwa last kicks of a dying horse.
Siyabona ukubana umongameli Trump usexotshe esikhundleni inkokheli yebutho ebalisa lomunye obekuhlangothi elubona ngezokhetho. Ngokubona kwakho ukuxotshwa kwabantu bona laba kungahamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Trump uyala ukuthi aphe intambo zombuso umnumzana Biden imicimbi emeli yenziwe kathesi phambilini kokuya cotshwa ngozibandlela, ukubona njani khona?
Lawa abaphathi abaxotshiweyo ngoTrump ngabaphathi bezikhundla zabakade bevele behleli bevumelana layo uTrump ngaso sonke isikhathi bevuma izinto azikhulumayo. Osokubaxotshisile kathesi ukuthi iqiniso balibonile obali ukuthi uTrump usenjani, usekaphumelelanga ekhethweni lakhe. Ngabona umuntu webutho ubezama ukuthi amkhuze uwenza izinto zakhe lezi azwakala ukuthi uzazenza. Ngenxa ukuthi yena uTrump ngenjayelo ngumuntu lona obezibusela nje engelabantu abamqondisayo ukuthi bamtshele iqiniso. Lalo omunye oxotshiwe othena hayi ama elections kade free and fair, yikho kubaxotshisileyo. Kodwa kubaxotshisa lokho unceda uBiden ngoba abantu labana ubaxotshaya sokuthi ubaxotshe emakhandabo zingebhezi kazilalwazi. Ngenxa ukuthi abantu laba bafaye ilizwe phambili hatshi imisebenzi, bazamtshela uBiden ukuthi kuyini okumele abekwazi ngezinto ze-army kathe sokwenzakalayo lokuthi kuyini uTrump angafuni ukuthi abantu bakwazi njengoba ehlala efihlile. So uBiden uzahamba nje ayexotshwa njengabopresidenti bonke. Akula president uthwa kulo yedwa wake walele esikhundleni. But uTrump uzazama izinto zakhe zemthetho yakhe uhambisa abantu emthethweni. Kodwa njengoba zikhanya zingaphumeleli izinto lezi zohambisa abantu emthethweni, abanye ojaji bazenza zibe zinhlekisa. Abanye amagqwetha abe baqhatshile baziphumela bengakayifika lasemakhoti ukuthi hayi asikwanisi ukuphumelela ngale ndaba. Kutshengisa ukuthi uvele uzaphuma nje kuphela, akulanto azayenza. Uzama nje ngenxa ukuthi yena vele ngumuntu inhlalo yakhe indlela adalwa ngayo ukuthi yena sonke isikhathi yonke into engahambi ngendlela yakhe kumele ayiphikise. Uyidictator yeAmerica. Manje unfortunately idictatorship yeAmerica kayisebenzi njengakwezinye indawo. Ngibona ngani indaba zami uyenza kodwa kasoza kuphumelele. UBiden nje lo Harris bazahambe White House bayebusa. Mhla sokumela aphume uzaphuma. Endaba soze bamdudule lizambona siphumela yedwa ehambe sezindawoni zakhe engaphenduki.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Namuhla uhlelo lwethu lwezokulima siseTsholotsho. Sixoxa lo mnumzana Believe Gawule isakhamuzi njalo elilunga lebandla leZANU PF.
Amalungiselelo lokulima esigabeni seTsholotsho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu. Ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegatshompo lolu. Kakhulu abantu abaningi balwenzile uhlelo baqiqine kakhulu ehlelweni lololo. Ngolulilolo olukhanya solukhulile insuza namhlolo ngani luya letha ukudla okungcono izilimo nxa zithe zasilinywa ngendlela yohlobo lwegatshompo. Ngokunjalo kodwa kuhulumende uhlelo lwakhe olwenhlanyelo lolu luyaqhubeka luyaphambili nama-fertilizer azahamba ebantwini. Alo uhle uhlelo olunjalo ukuthi uhulumende uyancedisa abalimi inhlanyelo langoba uhlelo olukhona oluqhubekayo nje olwasungulwa nguhulumende ukuthi sonke isikhathi ngeminyaka neminyaka luyaqhubeka luyahamba. Bekhona ngalekhelotsho-ke kunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende uza kubeleze uhlelo lwakho. Abanye sebezitholile inhlanyelo zenezinjoba sikhuluma sinje.
Zona inkomo azicakanga yini ngalesi sikhathi ukuthi ziyenelisa ukungena emasimini izilimo.
So kanti ukuthi inkomo zicakile, izilimo zicakile, akukabile ukudla ngaye abantu bengalima. Kodwa khona kwane ngikutshe ukuthi njengoba ugajompo lwana sesenziwe iyo, kodwa uyasebenzisa nzima ugajompo lo. Izilimo inkomo izifuyo zisacakile sile ukuthi sakhangela ukuthi izulu lithi lingalithelana utshani buza kwakhona bese kusokuthi izifuyo ke zithole ukudla ukuze ziqine, zilime, ziqinile. Yikho okukhona sibili ukuthi azikho simene esihle, izifuyo zicakile ngoba kade zihlutshwa idubo lwamanzi lokuswelakala kokudla. Kodwa amanzi sekukhona nje kwezinye indawo lapha nalaphayana, kodwa amanzi aloko ehluphe njalo yikho izifuyo kaziqinanga ukuthi zenelise ukuthi zilime kuhle. Samele ukuthi zithole ukudla okungcono ukutshani lobo bungakhula zibe seziqala ukuthi ziqine, zidonse amakhuba abantu bani.
Kukhona yini imizamo kumbe sithi izicebiso zabalimisi ukuthi abantu bakhuthazwa ukwenzani ngalesi sikhathi, ikakhulu njengoba sinanzelela ukubana izulu lakhona kwesinye isikhathi alini ngemfanelo? Bathini abalimisi khona ngapho eCholocho? Ngasitshela ngamafitshane.
Imigandi bayafundisa abalimi ikakhulu ezigabeni zethu lezi ezizwe ezingelazulu kuhle ku-Region 5. Abalimi bakwazi khona ukuthi izilimo abakhuthazwa ukuthi bazilime izilimo eziphila phakathi kwendawo, ezingaphila phakathi kwendawo elamanzi elezulu elulutshwane. Ngokunjalo abalimi bayakufundisa kakhulu khonokho. Kodwa kuya kube le nhlanhla nje ukuthi kwesinye isikhathi nje kuqhamuke izulu libe liningi. Kodwa ke sikhangelele ukuthi indawo yakithi njengezulu elulutshwane abalimi bahlala befundisa ukuthi abantu baqine kakhulu ezilimeni ezisinda ekubeni indawo ezibalezulu elulutshwane njengendawo njengemango yethu eyiyo esikhangelele kakhulu ekufuyeni kakhulu kulokulimeni izilimo.
Umnumzana Belief Gawule isakhamuzi seCholocho esigabeni seMatabeleland North ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseCholocho. Kusasa sigqiba indaba zethu zokulima. Thiyani indlebe lizwe ukuthi siliphatheleni. Uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha intatheli izindaba evalelwe ejele leChikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imkhuhlane efana lebronchitis, hepatitis B kanye leTB kuleli jele. ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasosha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.